I think if we super silale is Zimbabwe, good one, I'm a polisa to Kalandeli, Issa Sombuso, because of my constitution, Yabaniga, Kamatunga, Utikona, the demonstrate, the change selling into having us food. What against and good and the Amapolis Zimbabwe, which sometimes a sura every Lodan, a Kulu, every Lotu, a Kaba, would hire Abantu and Abantu, a Benga could be local about Kama. Zelutona, Ucha Abanda Ukadisi, Mbuso Ramkari, even Yeska discussed meet Amapolisa as Zua, which is one of the ruthless forces in the world. But Akuchintanga, Abantu Imbone, Ruth was a bit new, Mbuso was meet. So Ucha Abantu will not stop one Abantu with the point about his desire. But Nega is determination, they could be the sense of Abafunu.
Go to Anasikanga, Luguti, Bonama Police. Labo abachaya abantu bahlala labantu nxa sebengene ebantwini bevela abachaya laphana kuhamba njani khona
ukwananzela ukuthi indlela esetshenziswa ngamapolisa eZimbabwe ukuthi abantu abavele eHarare basebenza kobulawayo, abantu abasebenza kobulawayo bahlala eHarare, and ukwananzela nabona laba i-support unit ngama-reaction group ngabantu abahlala ekhempu isikhathi esiningi, abantu abana-associate labantu isikhathi esiningi, ngabantu nje abatshona bevalele ezindlini njengenyamazana bese bekhitshwa nxa sekulo muntu omele echayo. So I think okunye i-orientation usunanzelela njalo ukuthi bayakhohlwa ukuthi khona labo balabantwana balezihlobo iprize yokuthengisinkwa ayinandaba ukuthi ipolisa kumbe awuso polisa. So kwesinye isikhathi ngoba bani kusuke kube lobuthutha obuthize ngoba ilizwe lingalunga lizalungela wonke umuntu including ipolisa naleli kade selitshaya abantu. Yibo abantu abazabe sebesitshela ukuthi hayi no sasithunywa ukuthi siyesebenza unganikwa i-order ye kodwa kula muntu okuthi umuthi hambe echaya umuntu especially nxa ungumuntu omdala lawo ozicabangelayo.